kaDPS 7 hayi ngiyabezwa abantu bakhuluma indaba yeGugrawo nto leyi bla bla. So hayi lami into engiyitshoyo lami owamumbone ngiwubona uright amboni ukuthi singabiselwa abazali bethu ngemali. Mina ngibona ukuthi le ndaba ekhulunywa abaningi le ukuthi hhayi abakamthwakazi bodwa abanye bodwa ngiboni ngathi maybe kungabe layo i-solution enjani e-right, hhayi ukuthi sibe siloke ibhizi abantu besibusa kungela nto abasenzela yona. Namanje akula nto ebambekayo, bafowethu abala ma-birth certificate, abatwabethu abala ma-birth certificate ngendaba ukuthi uswele ukuthi uzosizwa ngubani. Uma ufika ngale bakujikela, abanye bafuna ukubhadalisa imali njalo futhi yonke indawo yathi usuya khona kusathathisa umntwana i-birth certificate, uyathola umuntu wasesitshoneni. Akula muntu esindebeleni ozosebenza khona apho, ligcina lingasazwani enkulumeni. So lami ngibona ngathi kwathiwa phecheya to phecheya is better, kuqunywe impela omunye lo munye la ebhekane lokwakhiwa, hhayi ukuthi bebelokhu besithathela phansi. Abatwabethu beze beguge lathi sesigugile. So angiboni ukuthi kuyindlela e-right ukuthi bebese bezokudrayiva ngemali. So akahlale la imali yakho mna ngakho. Eyi abazali bethu angeke bavuke. So hhayi akuqunye impela, uma kuvumeka kuqunye kuhambe bezibonele labo lathi sizibonele. Siyabonga. Okhulumayo nguHenry obuya eKhesi emangcwabeni akonyongolo, nguye lo okhulumayo. Ngiyabonga Studio 7. Ngibonga labandlalele, ngibahlonipha futhi. Le-president le engasilaleliyo nje kuphela.
Ngitshona njani basakazi be-Studio 7? Mina okhulumayo ngu-Rafael Mavela. Athi nasithwele nzima elizweni kunzima la, imisebenzi ayisebenzeki kuhle. Siyazama mina ngise egolideni ngemba igolide, ngile mine engemba khona igolide, kodwa ngaze kuphume khona lokhu okuphumileyo uzame ukuthi uhambise khona ngale fidelity ukuthi uyophiwa imali. Bakunika 55% ye-production oyiyenzileyo nge-United States dollar, kuthi 45% bethe transferyela ku-bank account yakho, so kusiba i-RTGS. Yona i-RTGS nxa sokuyi-RTGS akusathengi lutho. Izinto ozisebenzisileyo ukhipha igolide lelo zonke ziyabe zingasayineli ukuthi uthenge nokubhadala abakuncedisileyo begebha. Sila bantu abasincedisayo begebha, sile dizili, kulamahola, kulama-hours, kule transport, sitransporta sisiya lapho okugigwa khona. Uthole ukuthi imali zangikhona azisayineli. Bonke laba bantu kabakhaleli i-RTGS, kabayifuni, bafuna imali, irandi kumbe i-United States dollar. Wena ungabanika i-United States dollar leyo ozabe uyiphiwe i-55% yalokho eliyabe likuzuzile. I-RTGS isala ngapha isikhangelane ngendleko zemayini, uthole ukuthi uhlangane lazo kuhle indleko lezo kabe sayinelisiki. Into yangikhona isisenza vele sihle siphume kubhizinisi. Ndikakukhulumeki la i-government kayilaleli, kayila ndaba lokuthi sizwa ubunzima obungakanani, but bayazi ukuthi i-project ye-mine yi-project enzima okunye okumangalisayo, efuna imali, efuna i-cash, but ibona bekufakele i-RTGS le. Yona le i-RTGS lancanje esiyifakile khona ngale ku-akhawunti, uzama ukuthi uyoyithatha ngobuningi bayo, uphinde uyiswele imali bekulimithe, bekutho ukuthi siyakunika $100 umuntu siyakunika $50. Khonapho wena ufuna ukuthenga, ube sokuthiwa swayiphe. Uyafika lapho uthi uyathenga khona, kodwa hayi kasiswayiphi thina, sifuna ikheshi ngoba sizawuda ngaphandle kwelizwe. Kunzima, kusebenzeka nzima, bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende yezwa izikhalazo zabagidi ukuthi sinikwe imali ethengayo, hathi imali enzima kangaka. Isisibulele ibhizinisi vele selifile, nithemba labo bayabona khona ngale ukukhanjiswa khona igolide e-fidelity. I suppose i-production has gone down, okunye okumangalisayo ngoba akusela ndlela esingakhipha ngayo igolide ngoba imali yokusebenza ayiseneli. Engiyabonga.